Soko isika disenda baku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC. Olamukela ngenjabulo enkulu ngesonto mhlaka 12 lamhlanje ke ngomgqibelo. Yimi uSithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje, ibandla le-Citizens Coalition for Change lithi kuthunjwe ilunga lalo umnumzana Tafumane Maseya weMavuko izolo, njalo lokhe bengakamboni. Ibandla le-ZANU PF linqobile kukhetho lokudinga ozamela iGutu weSedale lePhalamende, kwathi LSCCC ladobha ezinye izihlalo zamakhansili. Uhulumende usegcizelele ukuthi izisebenzi zakhe kanye lezinduna zizathola imali yamabonus. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Yebo ke sihlangana ngolwezi ke mhla ka 12 ke lamhlanje ke yesonto. Ibandla le Citizens Coalition for Change lithi kuthunjwe ilunga lalo umnumzana Tafumane Maseya weMavuko izolo, ngabacatshangelwa ukuthi siphatha amandla zogatsha lezomvukela kahulumente. Ibandla leli lithi lilokhe lingakatholi umkhondo kamnumzana Maseya, njalo lilokhe lidingisisa. Asenelisanga ukukhuluma lamapholisa kumbe iziphathamandla zikahulumende ngalolu daba. Ibandla le-ZANU PF linqobile kukhetho lokudinga ozamela iGutu West yedale lePhalamende ngemva kokuba umnumzana John Paratsa waleli bandla ethole amavoti edlula inkulungwane ezilitshumi lambili, 12,147, esedlula omunye wakhe webandla le-CCC umnumzana Ephraim Moruju othole edlula inkulungwane eyodwa lamakhulu amabili, 1,258. Obencintisa emele ibandla le-NCA umnumzana Robinson Kura uthole amavoti edlula ikhulu kuphela, i-138. Ukhetho lwama-by-elections luqhutshwe kwezinye izigaba zelizwe ezigoqela emakhansilini eJocholo leKusile Rural District Council, lapho ibandla le-CCC elinqobe khona. Ukuze sihlaziye lolu daba, sixoxe lomnumzana Thembelani Dube, ilunga lenhlanganiso ehlolisisa ukuqhutshwa kokhetho eyezesini.
Siyinhlanganiso yezesini, sinanzelele ukuthi kulesi sikhathi sama-by-elections ama-polling stations wonke avule ngesikhathi esifaneleyo, njalo abeseduzane lalapho abantu kade bekhangela ukuthi bazavotela khona. Ngithemba ukuthi abantu mhlawumbe ngenxa yokuthi bake bananzele ukuthi ekhetheni oludlulileyo mhlawumbe kungaba lohlupho bahle bavuka-ke ngovivi besiyakhangela ukuthi indawo lapho abavotela khona zivuliwe yini. Izesini ikuthi akuzange kube lodlakela, abantu bebezivotela ngokuthula.
Kodwa sizwile ibandla le-CCC lithi bekulodlakela eGutu kusandulela ukhetho lolo.
Eminye imbiko esitholileyo lanxa nje nakathi singekho kusenzakala ukuthi zikhona ezinye indawo lapho abantu kade belungisele ukuthi bazaba lokuthakazelela kumbe beledili labo kwezombangazwe abe-CCC, kwasokusenzakala ukuthi inkomo yabo, inyama yenkomo yasithathwa yatshiswa. Lokho ke sikuzwile kodwa-ke kasikubonanga. Eminye imbiko njalo esiyitholileyo ingeyokuthi kwezinye izindawo lapho kade kuvotelwa khona abantu bebencediswa ngobuningi babo, so singazi ukuthi bekuyikuthi bayehluleka kumbe njalo bekuyindlela yokuthi abanye babe lesandla esiphezulu kulabanye.
Lo ngumnumzana Thembelani Dube, ilunga lenhlanganiso yezesine esixoxelaye ekobulawayo. Uhulumende usegcizelele ukuthi izisebenzi zakhe kanye lezinduna zizathola imali yebonus njalo kuyona le inyanga lelandelayo, njalo lenkokheli zomdabu lazo zizayamukela. Isiphathamandla senhlanganiso yezimtha uMnumzana Sifiso Ndlovu uthi leli linyathelo elihle.
Uhulumende utshengise ukuthi uyajabula ngobuciko lokusebenza kuhle kwezisebenzi zakhe, ngakho engathandabuza ukuthi azinike ibhonasi. Yebo kambe ibhonasi le ikunye kabili, ukuthi okokuqala abasebenzi bonke bazathola i-50% ingxenye yebhonasi yabo ngoNovember, kuthi enye ingxenye bayithole ngoDisember. Lokho kube yindlela engcono okwedlula eminye iminyaka lapho uhulumende ubebandlula khona izisebenzi zakhe aqale ngabanye, abanye basalele emuva. Kuthi laba abasalele emuva bayitholele imali isithethwe, yadliwa phela ukukhwela kwentengo zempahla kanye lemisebenzi ekhona. Ukwenela ivele yona imali kayeneli, owakuqala ivele yona imali eholwayo iphansi. Kanti ke lanxa uyiphinda usithi ibhonasi uyingezelela, isala nje ichile isikhadlanyana esifuna ukuthi sigcwaliswe ngenye njalo imali. Yikho ke ukwenela kwemali kuya ngokuthi kathesi izisebenzi zona zivele bezihola malini. Kuthi ke hayi singaza ke sixhumane lokuthi izinduna ziphiwe kumbe hatshi. Kanti ke maziphiwe, lokho kulilungelo likahulumende lokuthi abone ukuthi izinduna zona uziphatha njani. Akusiko kwethu, singake siyakusola ngoba labo bengabantu okumele bathole ukuphila elizweni elivele liphakathi kwenkinga nezomnotho.
Lo Mnumzana Sifiso Ndlovu isiphathamandla sezimtha siphinde saxoxa lo Mnumzana Themba kuye moyo obona ngokwethulwa kwembiko kunhlanganiso elwela amalungelo ababalisi ARTUZ, yena othi kulokunye okusolisayo ngendlela abaqotshunelwa ngayo imali le lokuthi iphiwe lezinduna.
Okusethusayo ukuthi uhulumende uthi uzayiqamqamula ibhonasi leyo, ingxenye yayo abantu bayithole ngolwezi, enye ingxenye bayithole ngompalakazi. Lokhu sukubona kuyindlela yokuncindezela izisebenzi ngoba sikhangelela ukuthi umholo nxa ubuya okanye umuntu uyenelisa ukuhlela phecelezi ukubhajeti, abone ukuthi izinto zami engizifunayo yilezi, imali engiyitholileyo yileyo, iyenela yini ukuthi ngithenge. Bese sibuya sikhangela ukuthi leyo bhonasi okukhulunywa ngayo nge-RTGS, imali ongekuyigcine ukuthi nxa ngiyithole ngolwezi ngithi angiyigcine ebhanga ngizothenga ngayo ngompalakazi. Siyazi ukuthi imali ephephukayo kusiyafika umpalakazi, imali oyithole ngolwezi iyabe ingasathengi lutho. Uhulumende kumele akunanzelele ukuthi izisebenzi lezi zisebenza nzima, zivele kazikhohle. Zithi nxa sezithola ithuba lokuthi zithole imali engazincedisa ekupheleni komnyaka, uhulumende abe seziphatha budlakadlaka nangokuzihlelela ukuthi imali le engilinikeza yona mfuna ukuthi liyisebenzise kanje. Kuvele kuyimvama ukuthi uhulumende uyasincindezela, seze sincindezela la ngendlela okumele sithole ngayo ibhonasi.
Siyabona njalo lokuthi lezi nduna nazo zizathola ibhonasi. Singathi linyathelo elihleleli yini nxa lingavumelani lakho konke lokho, lithi ngabe uhulumende wenzani?
Okubuhlungu-ke kuzisebenzi ukuthi imali leyo enikezwa amakhosi omdabu iningi kule yezisebenzi. Indaba sithi iningi bayayithola imali yabo iyisigaqa, sikukhangela kukabili kwizinto lokhu. Njengoba uhulumende elokhu ebhizi ngokhetho uzama ukusebenzisa amakhosi omdabu ngokuwathenga ngebhonasi ukuthi amncedise ukukhankasa. Amakhosi omdaba lo msebenzi wabo abawenzayo esiwuhloniphayo, esiwukhwabithayo ngoba imvelo lamasiko kugcinwe yibo.
Lowo ngumnumzana Themba kuye moyo isiphathamandla senhlanganiso ye-ARTUZ. Inhloko kahulumende we-Israyeli uMnumzana Benjamin Netanyahu lamhla uthe akulasizathu sokuthi abagulayo esibhedlela seShifa eGaza bengahlengwa. Uthe ibutho leHamas lenza konke okusemandleni alo ukubona ukuthi baphephile. Kodwa phakathi kwempenile eqhubekayo phakathi kwe-Israyeli leHamas iqhubekile njalo eduzane lesibhedlela seGaza, njalo isiphathamandla salindawo uMohammed Asi Salima uthe kuyaliwa.
Sigcina masiwa
wewe,
sigcina masiwa wewe, sigcina masiwa wewe.
Namhlanje kweziphathelane lamasiko sixoxa lenduna uChief Dakamela wenkayi ngeziphathelane labasakhulayo.
Abantwana mhlambe abanye behambile esikolo, abanye bangakaqedi. Kubangelwa ukuthi sicengela amankazana, mhlawumbe abanye baye basuke bazithwala, okunye abanye nje ngokukhula ngoba abantwana bafika esikhathini esingathi i-rebellion stage ngisifika kakhulu nxa wo-form 3 form 4 okubenza abanye besebenzisa izidakamizwa, abanye bengasakhululeka, abanye bengasaholiseki, khonokho futhi kuyadala ukuthi ikhathini nabantwana uma basakhulayo bayahlangana nakhona kugcine bengaqhisani nokwesithathu okunye bayabukwa mhlawumbe yobe singakuthi imidlala kumbe i-poverty igcine isiya emabangeni esiyadinga imali angathi thina ukutshekile yikho okuba inkinga futhi ngoba bayafika abanye bawona emagodini base abanye bayalimala family to be on the list of people who are wrong. Abanga, she has put his scholar in a fire, and a fact of the 39 convincing at an engineer which I met in Zulu and the signing engineer. As a authority, Abandu, the chassis of Indiana, Mother European, Abandu, Matala, Namavale, his scholar, Abandu, Saka, and his
zingabe zikhona yini inhlelo ezivela kuhulumende kumbe inhlanganiso ezizimele ezokuphathisa abasakhulayo ababhekane lengxaki lezo? Sibona ukuthi lawe njengenduna ulalo uhlelo olufundisa khona abasakhulayo.
Le kuzoba khona like last year and last of last year program ye-ICT ikhangela abantwana ama-high school dropout, ibafundisa ukupleka, ibafundisa ukwenza nje imisebenzi yezandla, ukuzama ukuthi bancedise, nokwenza ukuthi bezimele la. Zibe khona nje abanye ama-organization nje abebuya ezoncedisa khona bheka ngokufundisa umsebenzi wokuwelta kaplantilanayo. Kodwa ikakhulu okuba luhlupho bafundisa mhlawumbe kodwa ne-low scale bafundisa abantwana abangamankazana bafundisa amatsha ukuthi bezenzele emsebenzi yezandla kodwa kusuka kube luhlupho okwenza kungeneni singathi thina i-market sebefundile ukubheka abantwana sebefundile ukupheka izinkwane zakhona kanjalo kodwa kuba luhlupho phela ngoba i-market ayikho, abantu emakhaya abana amadolana lawa alifunwa ngabantwana, abantu abana iningi yokuthenga khonokho kuyaye kuphothiswa ngabantwana nalaba abalihlekanyana abayetheni bayenza ama-programs yalawa ukuthetha okwenza lezinye izinto. Leso kudale ukuthi umntwana lo uyabe edinile ngoyebe singathi i-start ukuthi ayenze kaze kubhekethe ngama-flower eyenze lapho nalokho kodwa kusuka kube nzima phela ukuthi sekuthengile ama-flower kodwa ngabheka le nemithi ukuthi ekuthenge sele kumbe kuthenge zezinto zakho kufuna kumenza ukuthi abroke kumbe kuthenge engasele lithi ukuthi eqhubeke esekuthena sekufana nokuthi kafundelanga lutho ngokujayekela okwenza izinto njengayinxa ukuthi kuyashoda i-market abantu abane izimali zokucadisa kumbe zokusiza kumbe zokusapota kwena laba bethe bacadise. So kutshengisa ukuthi imizamo ikhona engaba khona kodwa ayeneli kahle ukuthi ingakhava abantwana abaningi izikenye uma basakhulayo abaningi. So khonokho kuluhlupho ngoba bazabuyela futhi izidakamizwa bazabuyela abanye-ke izami njengokwanje abamakazakufike ziyakhomba kuphela bezama ukuthi mhlawumbe bengathola imali yokuthi lokuthi bantwana bazibefekile ukuthi bayagqoka kuthiwa yini khona ama-sanitary wear ukuthi ngabe sesithathi yalengena imali ngabe uthatha ukukhona lo ndazi ukukhona wa program zwa ukufunda lo tjani kwenziwa njani khona lokho kuyini kodwa akuka ukuthi kakhulu
Leyo yinduna uChief Dakamela wenkayi ebesixoxa laye kweziphathelane lamasiko. Okwamanje ke selichiyo kwesikhatshana ezandleni zikaNtungamile Nkomo esinika uhlelo lesiKristu.
Lamukela kuhlelo kuselela umoya igama nguNtungamile Nkomo namhlanje silomfundisi Thandeko Zintimkanta usiphathelene mfundisi
siyahlangana ngezihlobo zenkosi ezithandileyo kulo hlelo lethu lwemihlayo yonke ngamasonto olokuvuthelela umoya njengenhlala yenza Sibonge inhliziyo zethu isipho sokuphila ngobana nxa silesipho sokuphila kuningi esingakwenza okunye ukulalela lona lolu uhlelo lezinye izindaba eziphuma kona lo umsakazi we-Speaker 7 sibonge ke labasakazi sibakhulekela ukubana baqhubeke besenzela kuhle emsakazweni wabo namhlanje ilizwi lethu siyakulithola encwadini njengokuloba kukaLuka isahluko seshumi lanye indima neshumi lanye njalo le ndima yeshumi nambili uLuka 11 siqale kuvesi 11 simikhona vesi 11 kufundeka kanje ngumuphi kini onguyise oyakuthi nxa indodana icela inhlanzi ayinike inyoka esikhundleni senhlanzi vesi 12 uma icela iqanda ayinike ufezela na ngoJesu lo ekhuluma emphakathini wakwaxela nabafundi bakhe ngamagama aqatha kakhulu la ngoba wayekhuluma singathi ukhuluma lemuvi kumbe obaba kumbe abazali ngempilo abaziphila labantu babo njalo laba abantwana bephila labazali babo ngobana uthi kuvesi 11 Muphi na phakathi kwenu lina othi nxa engubaba indodana nxa icela inhlanzi ayinike inyoka esikhundleni senhlanzi ngenye indlela laba uJesu uthi abantwana esilabo balezinswelo ezithize abazidingayo eziqakathekileyo ekuphileni kwabo kungazake kube izicelo izenhlanzi kuphela kathi nxa umntwana ecela ukwelulekwa ngolutho oluthize akumelanga umtshelele eceleni ungamtshelela eceleni ngomlomo abanye batshelile abantu babo eceleni ngezenzo langokwenza phakathi kwegumbi abantwana abanye babuye baze badinge bathi angilababa ngobana ubaba katshengiseli ububaba bokuqondisa impilo yomntwana sengitsho le nto njengokuhambisa abantwana esikolweni bakhona abazali abathatha imali okuswelakala okufonakala ukubana ilungisele abantwana ekusasa labo imali leyo bayichaphaze nje badlale ngayo balibale ukuthi bazele balomlando wokukhulisa labo bantwana ngendlela eqondileyo abantwana batshele baze batshelisise becela imali mhlawumbe ngisho yepenseli kumbe exercise kuficakale umzali ukuthi imali kangilayo mina liyangisukela kungabonihlelela lithi ngiyithatha ngazo nxa abantwana besiza kuwe mzali baphendule kuhle ubatshengise uthando lobuzali yiko okutshiwo ngujesu lapha ungaziwa bephula imoya ngezinto abazicela eziqondile eziqondana labo asumlanda umntwana ukuthi kumele athole kuwe lokho okumele akuthole okuhambelana lempilo yakhe wena umlando wakho uqondana lawe ngqo asilaleleni bazali izikhalazo zabantwana nxa becela lokho abakucelayo nxa sikwenelisa ngasibenzeleni sibone ukuthi into engabaphilisa angithi ukuphongucela nje into engelani kodwa nxa becela izinto ezibaphathisayo asibancediselini singabahlamukeli singabatheli ngenhlabathi singabahaqazi ngembabazane abantwana nxa becela izinto ezinhle kithi sisenelisa kasibenzeleni nxa singenelisi kasibaphenduleni ngendlela elobuntu asikhulekele Thixo siyabonga sikhulekele abazali nabantwana ubana nxa behlezi emagumeni abo kube nokuthula kuphendulwane kwenzelwane izinto ezilungileyo amen
Sibongeke umfundisi Thandeko Zinhle Mkandla ngohlelo vuselela umoya Asibeni sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo lilami untungamili nkomo
Siyabonga untungamili kesizwe ezabatsha
okwamanje sinceda abantu ngokubanika ukudla abantu abahlala ezitrejini siyabanika ukudla siyabanika impahla nxa silazo ezabe sizitholile zonezo sahamba sibanikeza nxa singathola ingubo we give them ingubo as well
kuyini okwakupha umcabango wokuthi uqalise ukuphathisa abantu so about lapho ukuthi ngizangikhaba ngokwesithethe me I always thought ukuthi having about the money I would want to have the orphanage or all people's home or ukuncedisa abantu abanama-disabilities or something but then I after watching a couple of videos on social media lami ngananzelela ukuthi no but I shouldn't wait ukuthi ngiqale ngibe nemali
okwakhathesi abantu esele baphathisile bangaphi ngabantu abaphila mpilo bani njalo likhathise abantu abanengi okunganani
we have been helping abantu abase town like in the CBD yebangani kade sikwazi ukuba reach out so yiba abantu so normally thina we serve a day we serve 20 to 30 plates Then we walk around sebadinga. We walk around sebadinga because most of abantu esimancedisayo ngabantu abagulayo like people who are mentally challenged. Yibo esifokasa ngabo. Fine we understand ukuthi abanye abahlala ezidrigini abanye bakhona bayakwanisa ukuchela because they are able ukukhuluma and make conversation ngabantu. But abantu abamentally disturbed sometimes kudifficult kibo because abanye bakhona abakhwanisi ukuyenza ama-conversations ngabantu ukuthi bekwanise ukuchela.
And the other thing is that life is becoming more difficult day by day for abantu abadala abahlala estreetini labancane. Because the middle age at least bayakwanisa ukuhamba from 50 beze befika ku 15 ngale bayakwanisa ukubhoda amabhimu amaningi bebhewula bedinga ukudla bebhewula bedinga ukudla but mbona kulabanye abantu ukuthi sebekhulile amandla vela waseko ukuthi bekwazi ukuhamba umango bebhoda bedinga ukudla they are now old so uyakwazi ukuvuka nje echeke amabhimu aseduze layo khonapho engathola sokulomunye odlulileyo khonapho ukutsho ukuthi umuntu nalo uyabeselala ngendlala kumbe sitshona ngendlala so ngesifiso sami nxa ukuthi uNkulunkulu kade ezasivumela I really wish ukuthi sibe le kitchen yethu etown esizobe sipheka khona every single day at least if we can cook one meal a day sibaseve wonke sibe le ndawo eyi-one ukuthi labo bazojwayela ukuthi hhayi singahamba laphiyana safika sithole ukudla
njengomunye wabasakhulayo kuyini ongakukhuthaza kwabanye abasakhulayo sikhangela umsebenzi oqhubayo lowo
utsho ukuthi guys singameleli ukuthi ngizayenza lokhu nxa sengile mali enenye you can start doing it now and ukuncedisana akufuni ukuthi uqale ube nemali enenye you can start now and train your brains to give and live with others. Mina I realize ukuthi you can start helping someone with a dollar and make a huge difference. not necessarily ukuthi unqama undehlaka laphana, it doesn't have feelings, doesn't have presence. Bayacabanga abantu labantu. If there is something that I have noticed, those people, they have respect. They have respect. They have love as well. Bakhona abanye esibancedisayo esibanika ukudla phansi labo egodini ngale. Those guys, nxa ungafika omunye wabo enyeko, bayakutshela ukuthi omunye wethu akakho, celani lisitshele iplate yakhe. And ongacabanga ukuthi bayayidla, hayi, abayidli. Umunye wakhona, of course, vele uthi khona yena, hayi guys, mina ngidli. As long as lingamphanga iplate, omunye wami vele mina ngidli.
Bangabe befuna ukuthi baphathise labo babambane lawe basebenzele ndawenye lawe bengakuxhuma njani?
Thina sabe sikobulawayo in town, yikuyasebenza sikhona, siyahlangana every Sunday ngo-1:30. Half one siyahlangana etown, sidistribute sihlangana e-track code kwehlangana khona. Inumber esiyisebenzisayo is 0772 752 751. 0772 752 751. Zikona ku WhatsApp, kuma calls, kuma text.
Lo ke ngumnumzana Chris Godfrey owaziwa ngegama lokuthi Chris G, ongomunye wabaphathisa abantu abahlala ezitaladini koBulawayo. Bexoxa lo Thabo Kangxube weStudio 7 kuhlelo oluphathelane labatsha. Kwezemidlalo lamhlanje, intatheli zindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha impumela yemidlalo edlalwe namhla kusigaba seCastle Lake Premier Soccer League.
Iqembu leLendazize lanqoba ngemva kwesikhathi eside njalo linqobele iRentals College nge-2-1 namhla emini enkundleni eBarber Fields. Umsekeli kamqeqeshi weqembu leLendazize uJoel Uphahla uthi ophethe isikhundla sikamqeqeshi uMadinda Ndlovu becele abadlali ukuba badlalele waye ngumdlali waphinde waba umqeqeshi waleli qembu uRaman Gumbo yena odlule emhlabeni ngolwesihlanu.
Siyajabula kakhulu ukuthi namhlanje abafana abahlangi basi-disappointed. Bekulilani special kakhulu, special kakhulu ukudilethi coach wethu Raman Gumbo and Madini becelile coach Madini ukuthi abafana bamdlale ngisho ukuthi sidlala at home phambi kwama-supporters wethu sidingani usigame le and we are happy ukuthi abafana labo barespondile sathole 3 points.
Iqembu le-Islanders likhuphukele ahlala endaweni yesine lile miklomelo ngama-52 ngemva kokunqoba elikwenze namhla. Eminye imidlalo edlalwe namhla kusigaba se-PSL iphele kanje. Iqembu le-Green Fuel libe ngujikelo bhanqa 2-2 le Caps United yada 2 ukuthi FC Platinum 1 iwange inqobe iBlack Rhinos nge 3-0 ukuthi iBulawayo Chiefs ichaye iTriangle nge 2 kanya. Kube sokusithi iqembu leDynamos lona linqobe leChicken nge 2-1. Ngiyimele Studio 7 koBulawayo nginguJoseph Njanji.
Senjalo owadlalela amaqembu abalisayile eZimbabwe Saints eleBulawayo Arsenal kanye leCosmos uBlessing Lunga uthi kulezi nsuku ayisekho imidlalo exabanisa izakhamizi zakoBulawayo njengalokho kwakusenzakala kudala. Intatheli izindaba yethu zemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba.
Ngokuthi ngensuku ezedluleyo bekukhona imidlalo phakathi kwamaqembu akoBulawayo ebisehlukanisa abantu uthole amalunga omdeni engaphani umlomo ekanti labangani labo bengabhemisani.
Ijebhe yakudala sokuthela njengadlali yayilenda so umaphepha nxa yakuyokuletha umaphepha yabuye ezokubhambisa ibhora egrawundini nanje lahle libekwazi soba sokuyilahlile kuningi okusenzakalayo ekuthanele ngumatrosen umthi wenziwani amabhawunsi echayana asuntasuka yikhole debhe bonawo ijebhe yakatheza kuselandeba uyabona amabhawu ebeyiqhawula ngamanye amabhawu intoyena nasasingayiva ongavunyeka vele ukuthi mangwangalo mangale sibonela nga e-erini ngambona evini kuzileti kusanduru ma esekuthaneni ivnutshoruma engapha wayengambingelele but the brothers emthekini bona mntu apha vele zemsebenzini asikhulumisana.
Ulunga uqale edlalela iqembu labasakhulayo leZimbabwe Saints njalo uthole ithuba lokudlalela iqembu labakhulu ngomnyaka ka-2005 lapho abadlali ababethenjiwe abakhalala khona umsebenzi. Uthi kulokuthi abangangibo labangane bamjabulele ukuba usedlala ibhola kuzinga laphezulu bakhona ababesola ukuba yindaba.
Siyabonga Joseph Njanji. Silugqiba lapho-ke uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo. Yimi usithandekile ngikhona pha eWashington DC
Studio 7 kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.